Lezi zimali esezibolekiswa abaphathintambo labalandeli babo ziza phezu kwezikweleti zezimota ezifanayo ezitholise wonke amalunga edayela ePhalamende ekuqaleni kwesigaba. Iningi lithi alikholwa ukuba izobuyiselwa leyo mali njengokutsho kukahulumende ma kukhangelwa iholo elincane abalitholayo njalo kusasele isikhathi esingaphansi komnyaka ngaphambilini kokuthi siphele isigaba samalunga edayela ePhalamende kanye labaphathintambo bengatsha zikahulumende. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uyakufakaza ukuba kuliqiniso ukukhulunywa ngalezi zikwelede ezinkundleni ezijeneyo zokuxhumana ezebulenjini.
Thina njengelunga le-MDC siyakwamukela ukuthi uhulumende uphe amalunga edala lePhalamende izikwelede ezemali engange-$40,000 ukuthi bakhe izindlu kumbe babe lemizi. Lokhu sikubona kunceda kakhulu ekuthini abasebenzi bakhe uhulumende bonaba baza kuba lesikhathi ke ingqondo zabo zihlalisekile bakhangelisise umsebenzi wabo bawenze ngemfanela njalo ngokuzasuthisa uZulu ngoba abavele bemele abantu.
Uqhubekele phambili sithi bona njengebandla bayalisola lelinyathelo likahulumende.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa ke yilaba abanye bethu abayebandla esikilabo abaphikisayo abe-CCC abasafuna nje ukudlala imidlalo labantu bathi leyo mali kabayazi njalo leyo mali kabayithathanga. Iningi labo selithethe umuntu owalileyo kuyithatha leyo mali uyedwa nje umakhamu umlayo ngumlungu. Umlungu wavela wazenzela imali yakhe ngesikhathi sabelungu siyakwasitha abelungu babe phanana indlela zokwenza ukuthi babe lemali akayidingi leyo mali.
Ummeli weNorton edayela ePhalamende umnumzana Themba Mliswa uvumile ukuba uthole imali esithi incane kakhulu.
They would rather get the little that they have. That's why they've been given 40,000 as housing allowance. Yet the minister has got 500,000. The deputy minister has 300,000. What is 40,000 for a member of parliament to buy a house in the high density areas? This is how lowly they really think of.
Kungangcono bathole okuncane khonokho, bathole ama 40,000 njengemali yezindlu. Abaphathintambo bakahulumende bathole ama 500,000. I 40,000 incane kakhulu, basikhangilela phansi.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edayela ePhalamende abebandla lakhe abathethe lezo zikwelede benze into embi esithi lokhu kufana lokuthi sebethengwa iZANU-PF.
They joined the draft train and they've crossed the line. I've told them that if you don't act accordingly, you know what it means. The citizens are waiting for you, and they are going to punish you.
Sebe phakathi kwalabo abantshontsha imali yelizwe, sengibatshelile ukuba bengekela ukwenza okucacayo abantu bazabona okokwenza ngabo.
Enye ingcwethi ecubunulayo zomnotho, umnumzana Masimba Kutshera, upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba olusegudwini.
Umbuzo wami uyaba ungowokuthi nxa kuyikuthi kulama MP kumbe ama deputy minister kumbe ama minister azahluleka ukubuyela kuparlamente next term, imali zangkhona bazazibuyisela njani? Ngoba nxa kuyikuthi ngama loans kumele kube le ndlela yokuthi izimali zonezo zibuyele kithi njengama taxpayers. Kodwa ngibona njengani iloan enjengaleyi ilodubo, ngoba ama MP asakwazi ukuthi bazaphenduka yini uparlament kumbe engxenye bayalusa ama seats abo. So into enzima leyi ngibona njengani ama loans lawa
iningi lile mbuzo ethi kusemthethweni na okwenziwe nguhulumende, ngoba imali engangengxenye yesigidi samadola okumele ibolekwe abaphathintambo imali eningi kakhulu okumele iqale ihlaziwe edayela ePhalamende andubana banikezwe lezo zikwelede. Ngakho-ke nxa amalunga edala ePhalamende wona okumele ahlaziye lolu daba esezathaphuza mbizayinye lohulumende, akusoze kwalunga lutho. Njalo kuphambana lezibopho zokusebenza kwala malunga zokumela izifiso zikazulu edale. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.